sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwaka zomuhle ngolwesithathu mhlaka 7 kunhlolanja 2024. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
We have just come from getting the judgment against Job Sikala. The magistrate found him guilty of publishing or communicating falsehoods prejudicial to the state. A reasoning is that simply because his name appears on the Facebook account, it should lead everyone to believe that it's his account and it's the only one that posted.
Oke wamela izengeza West edalele parliamente ekubandla eliphikisayo ele Triple C umnomzana Job Sikala utholakale elecala lokuloba amanga enkundleni ye Facebook inkantolo kamanti namuhla yona esebenzise umthetho ongasekho emabhukwini emithetho yelizwe.
Ukudula kwemafutha ezimoto kuyafuqa yonke into iye phezulu ngokuba zonke izinto phela zihamba ngamafutha ezimoto ngandlela thizeni. Ngakho ke laba osomabhizinisi bazadlulisela phambili ukudula lokhu kubathengi.
Amafutha ezimoto asekhwelile okuyinto ingcwethi ezithi kuzabangela ukukhwela kwezinto ezitolo. Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu eAmnesty International yamukele ngenjabulo isinqumo esethulwe nguhulumende weZimbabwe esokuba kwethulwe umthetho ozavimba isigwebo sokulengisa esedeath penalty. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Oke wamela isigaba sezengeza West edalele parliamente ekubandla eliphikisayo ele Triple C umnomzana Job Sikala utholakale elecala lokuloba amanga enkundleni ye Facebook ngomthethwandaba kamanje eHarare namuhla wona usebenzise umthetho osowesulwa kudala inkantolo ye High Court. Lokhu kwenzakala kungensuku zatshwala uSikhala ephume ejele lapho akade evalelwe okweminyaka phose emibili ngemva kokukhululwa kwelinye icala. Kubika umlondolozi Ndlovu.
UMantshi uFerris Chakanyuka uthole uSikhala elecala kudaba lapho abikwa wasebenzisa inkundla eFacebook ukuloba ukuba kulomntwana owayebulewe lipholisa ebhajilwe ngunina emhlane. Igqwetha elimela uSikhala umnumzana Jeremiah Bhamu uchasise ngokwenzakale emthethwandaba namhla.
So we have just come from getting the judgment against Job Sikala. The magistrate found him guilty of publishing or communicating falsehoods prejudicial to the state. A reasoning is that simply because his name appears on the Facebook account and his face appears on it, it should lead everyone to believe that it's his account and it's the one who made that post.
Sesiphiwe isinqumo utholakale elecala lokukhuluma amanga. Lokhu kuthiwa ngoba ibizo lakhe lobuso bakhe utholakala ku Facebook nguye owenza icala leli.
Ubhamu wazi ukuba uSikhala uzakuya ngekhaya lanxa abathuthisi bakahulumende bebefuna ukuba ahle avalelwe namhlanje.
The prosecutor made an inquiry whether he should remain in custody or be taken into custody. They did not make any application for accused to be remanded in custody following his conviction. So the court made a determination that his bail continues since he has already been on bail on the matter. And there was no breach of his bail conditions.
Abathushisi bakahulumende bebefuna ukuba abuyele phakathi ejele. Kodwa idale lithe njengoba ubevele ele bail, ungcono abuyele ngekhaya.
USikhala uzaphenduka emthethwandaba ngomvulo weviki ezayo lapho amagqoda akhe akhangelelwe ukuzama ukuthi engaphiwa isigwebo sokuhlala ejele njengoba ehlale khona okwesikhathi eside icala usikhala alitholakale elalo yilo elatholakala lilomkhokheli weTransform Zimbabwe umnumzana Jacob Ngarivume yena owaphiwa isigwebo seminyaka emine kodwa waphika inyanga eziyisithupha andubana idale le High Court limkhulule akwaziwa ukuba usikhala owahlala iminyaka efika phose emibili esejele esethiswa icala lokutshotshozela udlakela wakhululwa ngeviki edluleyo uzahlawula isibambiso na kumbe uzadle abuyele ejele. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngimlondolo zindlovu.
The Voice of America.
Uhlangothi lukahulumende olubona ngokuthengiswa kwamafutha ezimota olweZimbabwe Energy Regulatory Authority iZERA solukhuphule intengo yepetulo ledizili. Intengo yedizili ikhwezwe isuka ku-US$1.66 isiya ku-US$1.67 ilitha ngayinye. Ipetulo yona ikhwele isuka ku-US$1.57 iyaya ku-US$1.64. Ingcwethi kwezenotho zithi lokhu kuzabangela ukukhuphuka kwempahla yezinto ezitolo. Ngokuhlaziya lolu daba uTaboka Ncube weStudio 7 uxoxele enye yalezi ngcwethi umnumzana Efi Dlela Ncube ongumkhokheli njalo wenhlanganiso emela abathengi eNational Consumer Rights Association.
Ukukhwela kwamafutha ezimota ngalesi sikhathi intengo yezinto ivele ikhwela ledola leZimbabwe lisiwa kangaka kuza kwenza ukuthi intengo yezinto zonke ikhwele njalo kakhulu okwedlula lokho kade kuyikho khona. Ngokuba ukudula kwamafutha ezimota kuyafuqa yonke into iye phezulu ngokuba zonke izinto phela zihamba ngamafutha ezimota ngandlela thizeni. Ngakho ke laba osomabhizinisi bazadlulisela phambili ukudula lokho kubathengi. Kufike ke sekudula ithukela amahlamvu isinkwa lakho konke lokho abantu abakudingayo. Yinto ezababuhlungu kakhulu ebantwini baseZimbabwe abavele bephila phakathi kobuyanga lendlala engaka. Ikakhulu sibona nje njengoba kungavunwanga kungelalutho oluzaphuma emasimini nxa izinto zilokhu zikhwela ziya phezulu. Kutsho khona ukuthi abantu bayaphila kanzima okwedlula lokho abavele bekuphila.
Sizwe umongameli welizwe umnumzana Mnangagwa esithi yena baza ukuba le ndlela ezintsha ezizakhutshwa ku-monetary policy eziza kuba zisipha isisindo imali yeZimbabwe. Ubona sengathi kungaba lokuzaphathisana okungaphuma ku-monetary policy le.
Ezomnotho ziyalungiseka ngamacebo asebenzayo, kodwa lawo macebo amele asebenze ukulungisa okwezepolitiki kulungiswe njalo kwezomnotho. Ngokuba ezepolitiki ziyangenela kwezomnotho, ezomnotho njalo ziyeyama kakhulu kwezepolitiki. Kuqakathekile njalo ukuthi kungazanywa lokho sokwazanywa kwehlula endulo, kodwa kubuye amaceba amahle amatsha asebenzayo azasebenzela abantu. Kumele kukhangelisiswe konke okwenza ukuthi abantu beZimbabwe bangayithembi imali yeZimbabwe, okwenza kusilele imali yangaphandle, okwenza kukhule umkambo omnyama, okwenza kube nzima ukuthola imali yangaphandle emabhanga, okwenza nje vele izinto ezinenge eziphathelene lemali zingabilula ukuthi zisebenze ngendlela efaneleyo. Kudingeka indlela ebanzi yokukhangela ezomnotho kulaleyenziwayo kwamanje.
Umnumzana Efi Dlela Ncube yingcwethi yecubungula ezenotho. Ungumkhokheli njalo wenhlanganiso elwela amalungelo abathengi eNational Consumer Rights Association. Ubexoxa loTaboka Ncube weStudio 7. Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu emhlabeni jikelele eAmnesty International ithi yamukele ngenjabulo isinqumo esithethwe nguhulumende weZimbabwe esokwethula umthetho ozavimba isigwebo sokulengisa umuntu otholakala elecala esedeath penalty. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Lokhu kuza ngemva kokuba idale labaphathintaba bakahulumende iCabinet yazise uZulu ngemva komhlangano walo izolo ukuba eZimbabwe seliza kuba lomthetho ozakwenza ukuba kungabi lomuntu ogotshelwa ukufa i-death penalty. I-Amnesty International ithi lesi sigwebo sephula amalungelo oluntu njalo senziwa ngocuku olukhulu okumele sikhitshwe emthethweni emazweni wonke womhlaba. Ekhuluma lentathelo izindaba ngemva komhlangano eHarare obona ngomsebenzi wenhlanganiso le eZimbabwe, unkosikazi Nokholo Machazi uthe bayamukela ngenjabulo isinqumo sikahulumende.
Sikubona kuyinto enhle kakhulu. Sifuna ukuthi umuntu kagwetshelwe isikhathi angene entolongweni, agwetshelwe isikhathi kwaziwa ukuthi ngesikhathi esinje uzabe esehlelekile. Njalo ukwenza njalo kwenza sikhangele sithatha isikhathi sethu silungise amajele indlela ami ngawo. Ukwenza ukuthi sibone ukuthi ijele nxa umuntu ephakathi asondlela yokumpanisha nje, kodwa indlela yokulungisa indlela aphilisana layo labanye abantu.
Unkosikazi Machazi uqhubeke esithi emhlabeni wonke jikelele amazwe aqhubeka esesula umthetho wesigwebo sokulengisa.
Bangagwetshelwa ukufa ngoba laloba usuwephula umthetho ulamalungelo. So umuntu lo ulelungelo lokuphila into yokuqala. So kumele siqakathekise ilungelo lakhe lokuphila. Kuthi kusenjalo ukubulala umuntu yindlela engamanga kuhle, yindlela engalunganga. Akula olamandla okuthatha impilo yomunye umuntu. Njalo sithi lo hulumende abafaka umthetho abalali ilungelo lokuthi bafake amandla komunye umuntu ukuthi athathe impilo yomunye umuntu laloba usugwetshiwe wenze icala.
Umphathi ntambo kahulumende obona ngokwethula kwembiko umnumzana Jennifer Muswere uthi uhulumende ubone kufanele ukuba esule lesi sigwebo.
Approved the abolition of the death penalty and agreed that the circumstances attracting death penalty options include where the murder is committed against.
Idale labaphathi ntambo bakahulumende livumelane ukuba abantu ababulala abantu bengagwetshelwa ukufa kodwa behlale ejele iminyaka eminingi.
Umthetho lo uzasiwa edale lephalamende kunyanga ezilandelayo, okusho ukuba ungavunyelwana edale leli eZimbabwe liza kuba ngelinye lamazwe aphezulu kwekhulu 110 asekhiphela umthetho emhlabeni jikelele. eZimbabwe okwamanje labantu abangamachumi ayisithupha lantathu 63 asebagwetshelwa ukulengiswa, kodwa eZimbabwe lacina ukulengisa izibotshwa ezilalesi sigwebo ngomnyaka 2005. Abantu abavunyelwa ngumthetho weZimbabwe ukuba bagwetshelwe ukufa bagoqela abesilisa abaleminyaka engamachumi amabili lanye 21 kanye lalabo abangakafiki iminyaka engamachumi lasikhombisa 70. Abesifazana kabaphiwa isigwebo lesi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Silusizi ukulazisa ubana sesiza kuma uhlelo lwethu lwendaba zekuseni kusukisela ngenyanga ezayo ikaNhlolanja. Olokugcina uhlelo lusakazwa mhlaka 9 Nhlolanja. Kodwa lingalahli themba ngoba konke elikade likulalela ekuseni likukhwabitha kuzabe lokhu ekumunyethwe kuhlelo lwezindaba zantambama ngo-half past 7 nsuku zonke. Sikhumbuzane sihlobo ukubana lanxa ungakhuthwa luhlelo lwezindaba luka half past 7 ntambama, ulakho ukululalela lapho soluphindwa ngo-half past 9 ntambama lango-half past 11 ebusuku. Siyalibonga ngokuqhubeka lisekela inhlelo zethu ze-Studio 7 eye-Voice of America.
UZulu weZimbabwe usemelele ngamehlo abomvu inguquko kwezenotho ekhulunywe ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Yona athi ikhangelelwe ukuletha ukuzinza kudola lakuleli kanye lokumisa ukukhwela mahlayana kwentengo yezinto. Umnangagwa uthe umphathi ntambo obona ngezemali umnumzana Mthuli Ncube kanye losibalukhulu webhanga elikhulu eleReserve Bank of Zimbabwe umnumzana John Mangochka bazakwethula amanyathelo okuqinisa idola leZimbabwe kusikhatshana esilandelayo. Kodwa nguquko bani uZulu angayikhangelela? Sixoxele hlaziya ezenotho umnumzana Reggie Shoko.
Ubuma market by its nature is never influenced by formal mechanism, like how government can pronounce something and then formal market reacts to it or respond or go along that way. The informal market is going to survive on its own rules. And the only way out of this is to have a proper exchange rate, which is accepted by both the formal market and the informal market. And so I see that them to have a matter of Kulum. We have one reason, but both of them just cause in the way which is not operated to start and kill in Ghanan. Who are we dealing with? We only want it to 200,000. London could do not be equal. So fast. Or kind of we have the problem. I'm a problem with the people world producers or China, Indonesia, Malaysia, or Japan, they all have a weaker tariff. We can't take it. But as long as we equal, it is high. If the only level of Malaga by 1:1, the British pound. As some gene with the other zinc, never retain a Gatesa assistant. As soon as they retain you, there is a
Ekhuluma ngesingisi uMongameli Mnangagwa izolo uthe yena we shall soon be announcing the introduction of our structured currency. Okungamazwi angana yadida kancane lapha okhuluma ngokuthi uzaletha imali entsha kumbe ukhuluma ngamanyathelo awokuqinisa imali abazawaletha.
Bazama ukuqinisa imali izindola. Ube wathi uhulumende naye umnangababa uMnangagwa balesimoto ukuthi izinto lapho zenziqine njalolibe liyasetshenziswa eZimbabwe. Sithinge ku-15 oto yimanita multi currency bakhula sinyele ku-1 currency eyaizidola kodwa bekuphede kuyizeka kuyayenziwa nge-6 by 6.
Ubaba uMangutshka lo baba uMthuli Ncube njengoba sikhangelele nje ukuthi bethule amanyathelo lawa kuyini ongabaxwayisa ngakho?
Ikakhulu baba uMangutshka njengamxwayisa kakhulu imana akavume ukuthi i-monetary policy ayinamandla amaningi kakhulu i-formal market abathi i-black market entweni eziningi and lokhu bayinika abantu kunja kumbe bathela ipetroli kumbe idiesel kwe-para market ngokuzama ukucontrola i-exchange rate ngama-mechanism e-monetary policy nani. Abakwamukele bathile ukuthi yiphi i-rate idetermine ye-market ngabamavuma khonapho sekazi ukusebenza. Ubaba uMthuli evithole ukuthi uhulumende kaze le-discipline ngingayibhadethi imali kasebenze ngayo nebhajethi engayeqi ubhajethi yakhe lale. Ngani uhulumende akubalise ukuthengisa indlela. Uhulumende wethu kufuze alide kuba efuna sisebenzise izil dollar laye kufuze alide i-utilization of the zil dollar. Wasikuba zinakathesi uhulumende ukuthi ufuna ukuya kusebenzisa izil dollar kodwa amanye ama-charges akhe wayenza nge-US dollar. Onganiki i-confidence nakize nje umuntu ese-3D ukuthi kwakuhulumende sizil dollar kodwa ngabe zizinto efuna i-US dollar kuyenzakala njani.
Umnumzana Reggie Shoko ucubungula ezenotho sixoxela ekobulawayo. Uhulumende uthi uselungise ingxenye yomgwaqo wenkayi efika amakhilomitha 2. Kodwa abahlali balindawo bathi kunengi okusamele kwenziwe ngoba ukulungiswa kwalomgwaqo kwaqala ngo-1993 kodwa kulokhe kungakaphutshi. Imigwaqo eminingi emathebelele North le-South lakwezinye izigaba zelizwe ikusimo esibi okubangela ingozi zezimota kanye lokusilela kwentuthuko. Ukuze sizwe okunengi ngalolu daba, usithambekile emhlanga we-Studio 7 uxoxele umnumzana Bednico Bebe owayemela inkayi South edale lephalamende njalo owayesaziwa ngokukhankasela ukuthi lo mgwaqo ulungiswe.
I-2 kilometers akhuluma ngayo ayilunganga ngoba ilokhu sisalungiswa leyo 2 kilometers lo ngumnyaka wesithathu phose if not wesi-4 belokhu belungisa leyo 2 kilometers. Kuthi kungafika izulu ke kumiwe, kuthi kungayekela ukubhadalana ke kumiwe. Khathesi sikhuluma nje sebebuyele kodwa kakukalungiswa lutho, yinto elokhu kuthiwa iyalungiswa. Akukuhle ukuthi uhulumende acambe amanga. Kufanele ukuthi nxa uminista engakakhulumi aqala ekubona izinto ezikuground ukwenzela ukuthi nxa ekhuluma akhulume izinto ezi-accurate. khathesi kuyayangisa lokho ukuthi nxa engakhuluma tena kule 2 kilometers asebezidlulisile bona belokhu bengakazicedile lezo 2 kilometers sesiqedile ngempela.
Sokuthethe isikhathi esinganani ukuthi umgwaqo lo ulungiswe, njalo sokusele amakhilomitha amangaki ukuthi uhlelo lolu luphutshe?
Umgwaqo lo uqalise ngo-1993 phakathi kwe-government ye-Tuet eyayincedisana le-government yeZimbabwe. Kutheke sekuwukuthi i-government yeZimbabwe isisenza umbuso ohlukuluza abantu ngesikhathi sikaMgabe. Kwasekusiba-ke lokhana okuthiwa i-Tuet yaphuma esivumelwaneni leso, ngoba ukwenza kweZimbabwe kwasekunqamula izivumelwane ezazivumelene. So from 93 wasusima-ke, kwakungenziwa lutho, wawusanda kusuka e-airport. Ngiyakhumbula, kumbe abalaleli bazakhumbula, nxa ngingena ngo-2000 e-parliament ngayenza ukuthi ngivuselele ukuthi sikhulume ngomgwaqo wenkaya. Kusukela khonapho-ke bebesenza kumbe 1 kilometer kumbe 2 kilometers. Kwesi sikhathi eminye iminyaka bengenzi lutho, ibhajethi ibe khona, kuthiwa imali ikhona, kodwa-ke nxa sokusenziwa ama-allocations ingase ya-allocatwa, siyisukela kwezinye iy'ndawo. So ngomgwaqo sicibile singathi from 93 kuze kuzefika kathesi mbona ngani sokudlule over 30 years sibili esiphelelelo silokhu sithi thina umgwaqo wenkaya uyalungiswa. Njalo kathesi esingathi asebewulungisile, sebelungise mhlawumbe about 45 to 50 kilometers ngoba kawukafiki eNyathi, sikhuluma kunjenje bazama ukuthi bayofikisa khona eNyathi. Nxa ngithi ngiyakhangela kungabe kusele amakhilomitha maybe angafika ku-110-120.
Eminye-ke imigwaqo eMathebeleland
dadwethu, ukuthi sikhulume ngemgwaqo eMathebeleland sokusiyangisa, sikhuluma kunjenje sinakhuluma ngomgwaqo osuka koBulawayo usiya eVictoria Falls. Uyayangisa ngoba iVictoria Falls yindawo eyaziwa umhlaba wonke, kodwa ungahamba emgwaqweni wangikhona uyabona engani uhamba kwelinye igusu elizweni elilesivuwo, ngoba usulamabhodigodi kakusahambe ngikhuluma kunje kunje. Angikhulumi-ke ngawo umgwaqo wenkaya, kawuvele kawuhambeki, uhambe nje yonke indawo. Usiya kubola uPane, ungena usiyale, usiya kubocholotsho, akula mgwaqo etsholotsho. Uhambe usiya weDinga, sowafa sungamaphodoli, umbokomboko. Angikhulumi-ke nxa usuvula eDinga usiya phambili, yinto ezingahambekiyo. So ngathi nje generally iMathebeleland yonke, particularly iMathebeleland North, umgwaqo mibi kakhulu kakhulu. Engathi-ke iMathebeleland North inganika iprovinsi lena esinethethwe nguhulumente, kubangela ingozi, kubangele ukufa kwezimota, kubangele ukuthi kungabi le-development, ngoba i-development ihamba nemgwaqo ehambekayo, ihamba lama-railway line ahambekayo, ihamba lama-freemachine asebenzayo, yiyo okuthiwa i-development. So kakukho okukhona okungaletha i-development eZimbabwe anduba kuqale kulungiswe imgwaqo.
Lo ngumnumzana Bednego Bebe owayemela inkayi edalele ephalamende, obexoxa loSithandekile Mhlanga weStudio 7. Sixoxe njalo lomnumzana Richard Moyo, umphathi ntambo kahulumende obona ngokwenzakala eMathebeleland North, yena ochasise imizamo enziwa nguhulumende ukulungisisa imigwaqo esigabeni sakhe.
Ngiyabonga dadewethu Sandile, ngiyabonga ngombuzo wakho omuhle kangaka. Bakithi indaba yemgwaqo eMathebeleland North, kakhulu eMathebeleland North, indaba yeBulawayo, Victoria Falls, Bulawayo Nkayi, Bulawayo Tsholotsho, Cross Date, Kamative, Binga, indaba vele ndihlala ngikhuthaza uhulumende njengohulumende ukuthi kule mzamo nje wanubona kule something okwenzakalayo nje kulezi nsuku kuBulawayo Nkayi Road, but it's not enough. Sikhangelele ukuthi kubhajethi yalo nyaka nje ngasayinwa ikitshove, ngoba kathesi bachova ngebhajethi adi khona kulunywana umnyaka ophelileyo, i-carry over yebhajethi yalast year, imisebenzi yawungaphelanga. So bazaqedisa i-5 kilometers eya last year, then sesingena ku-14 kilometers eya this year, ukuthi kuze sikhave indawo engani inkudlwana. But why list kuzange ukuchova itharithara ngeke ichovu ngomnyaka owodwa? At least into esiyikhuthazayo i-Ministry of Roads ukuthi at least ilale i-remaining kilometers kugredwe, ukuthi kukwanise ukuthi kuhambeke kuhle, ukuthi abantu beyefike enkaya. Then u-Victoria Falls Road sekuzani kule contract tokona phanu Bitmain World anqade mile because of ama resources, basesifake lamanye ama teams streams ethu esilawe province eMguza ekhava 60 kilometers izefika ensuza kule esukela ensuza elupane iyefika phambi kwelupane then yedethi lewange leVictoria Falls ukuthi zimeke sure ukuthi ziyamaintaina umgwaqo lwana wayelist kusamobhalizwa ama-resources ukuthi uBitumen Weld ebuyele ukuthi resurface the whole umgwaqo weBulawayo Victoria Falls. Then sikhangela umgwaqo weBulawayo Cholocho Road lawo lonyaka ubhajethelwe about 20 kilometers esikhangelela ukuthi uhulumende isinikwe leyo mali ukuthi kwanise ukuthi umgwaqo uchove lawo asoze ufike eCholocho nge 20 kilometers leyo le remaining kilometers layo kugradwe ukuthi ukwanise ukuthi usuke koBulawayo uyefika eCholocho ngemoto yakho ngoba kade singamagoda kuhambeki but I think kungagradwa kufuthelwa le gravel kuza kwanise ukuthi kuhambeki sisamelele ukuthi kufakwe umgwaqo wonke ithara.
Okwamanje kulesiqiniseko bani sokuthi lokhu kuzakwenzeka ukuthi uhulumende uzafeza konke lokho okuchoyo njengoba sibona ukuthi sokwathatha isikhathi eside ikakhulu umgwaqo wenkayi kulokho kuhamba mbijana mbijana ikhilomitha eyodwa amathathu.
Angilesiqiniseko sisiwami because i-Second Republic ayifanani le-First Republic and khonoko izikhalazo zethu and bazilalela. Okunye nje kabe kusehlula nje ukuthi ubone izinto zenzakala kabe ngama-resources ukushota kwezimali ukuthi umsebenzi uyephambili but ngiyathembisa dadewethu ukuthi nxa ukuthi konke lokhu ama-resources izimali zitholakele khonoke ngikukhuluma uza kubona kusenzakala sishona.
Umnumzana Richard Moyo ngumphathi ntambo kahulumende obona ngokwenzakala eMathebelele North ubexoxa lo sithandekile emhlanga weStudio 7. Isiqalile imidlalo yama semi-finals awe Africa Cup of Nations iAFCON. Sikhuluma nje iNigeria leSouth Africa ziku 0-0. Njalo zihlaba ikhefu. IIvory Coast yona izanqikilana leDRC kusikhatshana esilandelayo. Utabo kaNcube weStudio 7 uxoxe lowake wadlalela iqembu lesizwe lama Warriors uRonald Gidiza Spanda.
Awungabona amathini semifinal ukuthi uthi hhayi adlalile kendaba baqale khona so kunzima kuzadlala wonke amathini akhona banalayo ichance yokuthi final kodwa thina njengabantu eAfrika sikhanya ukuthi bethi bafuna abaningi kodwa hhayi.
Sibone abaningi eZimbabwe labo bekhangelele ukuthi iSouth Africa ingabe idlala ekuhlela phana leNigeria. Abanye bebesithi iadvantage leSouth Africa ngeyokuthi ilabadlali abaningi abangadlali bekwamanye amazwe kodwa abadlalela eSouth Africa. Lokhu libona ngani kungayipha amathuba angcono kulamanye amazwe ukuthi layo ingene kufinal kumbe ithathe inkezo.
Isikhathi esiningi uyabona abantu laba abadlala out of the country anje yabona sekehola imali ezinkhuphekele ama-big salaries loba njengamanye asotipa sekehola imali ezingalesikhathi esiziimali eziningi abalahanga yana eyomuntu odlala local uyandastenda layo osafuna ukuthi ilizwe lakhe libonakale ofuna ukuzimakhetha inoway kuyabancedisa ngoba ngabantu abalambileyo abasafuna la ukuthi bekazakale emhlabeni webhora so ngabantu abahlala ngenhliziyo yabo zonke abanganasikhathi sokuthi bekelendaweni emsebenzi eziningi lezi bafuna ukudlala bebonakale nabothola ama-bitup so yes kuyabancedisa ngezinye indlela but kuphinde kube disadvantage endaweni ze-experience yabona kwesinye isikhathi nabantu abadlala outfieldini bahlala nale stage ezinto before babe ne-experience yokuthi i-situation enze dayenza so i-situation enze dayenza so kodwa hhayi ngokubona kwami hhayi kuzabancedisa.
Ivory Coast le-DRC yiphi elingayikhangelela laphana ukuthi ngabe inqoba
ngendlela i-Ivory Coast eyangena ngayo ukuthi zithile next stage esikuyo ithimo fati ngathi ayaphuma kudala and ithile ibuhomo kanye indlela eyine ngayo last game isidliwe be-1 umuntu oyedasekompiretat asawina ithimo enjalo kathesi isiyingozi ngoba indlela abadlule ngayo ngani ngabantu abalenhlasha okuyifila kubedlule kwedlule hhayi Ivory Coast ngani izagame izangena final ngokubona kwami ngoba hhayi indlela abadlule ngayo badlule ngakhanyiwe ukuthi number 16 final and hhayi ngibona ngani bazawina i-final.
uRonald Gediza Spanda wake wadlalela iqembu lesizwe elama Warriors. Si likhumbule liyalandela uhlelo lwe Live Talk lapho sixoxe khona ngemidlalo ye AFCON ama semifinals kwanele olivalelisayo ngontungami linkomo.